sizwa ngulzoni ngalexami zonke ziyakhula uthi sizwa ngulzoni mina bathi ngiyanga yabethela laphekaya yehluleka abasebenza bafana
Sometimes I'm not.